Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days.
Owayengumholi we-Vio le-Zebra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status.
Ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kaZibuse.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemisebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo nezempilakahle.
Sesizabona izinto zonke sezidula, imali sinengisixotsha impahla ezilutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awathulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278. Kulandele abemaswingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lalo liqansile kakhulu laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le coronavirus ejele le East Court esabelweni seKwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa. Kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okuningi asikuzweni kungqoqo esiyenze lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Vusu Muze Sibanda, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe siyashona ilanga besokukhona futhi ukuthula, abantu sebechithekile. ezithile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesi sigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala kwakungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lakhe lungazwakala khona sesizwezwa ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Pietermaritzburg eMgungundlovu inikeze nayo isinqumo sayo iceleni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Pietermaritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe usengaphinda khululwe njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane weCovid okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo sokuthi aphume njengomuntu ongaphelanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasichiyagalolunye okusho ukuthi akusengiyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba naku sibone nonqonqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayombona khona namhlanje lapha.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kule ndawo yase KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayese ngumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguye nomxolelayo sebengakhomisana umlomo. Kodwa uma kungenzakala lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko oluvele lukhona phakathi kwakhe uKhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayese ngumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi lento kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli seMKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo nobhala jikelele uAce Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuneyintsolo ezokukhwabanisa. Lokho kutsho khona ngempela ukuthi kuneyinkinga eyiningi lapha kaKhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Umholi weviyo lezidwa umnumzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yeqhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obet Mpofu izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Mishek Vela Pincube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu ukuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse ase babu Nkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lama politician bayinto kuba ukuphatheka ku politics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia iZambia Alliance of the Congress iZANC wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngathi wasuka kuma branch awe Zambia from district level wakhwela waze wafika ku national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane esebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale owayengumkhokheli weEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Shikerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama marital camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutrena ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yiko impopo leyaqala mbu kudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzoke zofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa uzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela umuntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali achiye eyilobile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinsikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi seneso okwakukhona elizweni kwakungabahambele yiko bachiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume edayi logo sokwanele
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda qutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni ukubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafas Banda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla.
Silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sebefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS. Besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni. Lokhu kuza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe iswela amandla esithi ngesikhiwa inflation. Sesizabona izinto zonke sezidula, imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane, yiyo okuthiwa inflation. Ngalokho siswele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengo minister wezenotho wayithatha ngaphi economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo. Angazi bahlabezulu ukuthi sizakudlani ngenxa yokuthi izano ayilandeli i-economics esemabhukwini ilandela economics ezalwa isihlahla. Akunamali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama industry lama factory asebenze. Ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali eAmerica ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khonale eAmerica lemanye amazwe. Ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu bukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi economic thrust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwani ababusayo esithi ngama-elitis.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisibinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka eyi-41 kungalangitsho lokubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hhayi liyazama mpela ukurejista noma linqatshwa yiZanu PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZanu siphelelwe ngumphako, yisikhathi kathi esikuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa iZanu ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZanu sibona mhlophe ukuthi lo nyaka nomnyaka ozayo hayi i-MDC Alliance izatshaya intaba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende ubikwa esithi ulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho welizwe njalo uthi amandla emali yelizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yeZifa esokupha inhlonipho yeqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqetsha iqembu leDynamos. Iphephandaba lobulembu beinternet eleZim Live lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, lamanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, kulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle. Cela iCorona iphele, iphele iCorona, sesihluphekile ngeCorona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi eVillage Ngotsha. Ngithi iCorona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengoba besihla esihlezi. Sesihluphekile ngeCorona abantu. Ngiyajabula nxa ngingezwa ngikhuluma lami kuStudio 7. Ngelanga lanamhlanje ngizwa ngikhuluma ku radio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane ku Studio 7, bonke labasebenza ku Studio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo ngendawo, linjani kodwa bantu baka Mthokazi, linjani kodwa. Hayi, thina sikhona philile, siyaphila. Mina ngikhuluma ngugilibhethi, ngugilibhethi Mathe mvelekezi ekhaya, but ngokuhlala ndlala eBotswana lapha makomredi, but bakamthokazi abahle. Eish, Ndiyabona nje into yenzakala ekhaya abantu bantu bakamthwakazi bantu bakamthwakazi ndiyakubona kwenzakala ekhaya nje ukuthi lokho befaka imali zabo lezi ezingela ncwedo ukuthiwa imali hey imali nje yish senzeni njani bafowethu senzeni njani ngendawo ngendawo senzeni njani ukuthi sithathe ilizwe likamthwakazi sifake imali eyiyo bonani kungcono kakhulu kakhulu kunalokho into esenzelwa ngamashona le into lokho befaka ukuthi bafake imali awula nto yenzeka sifakele indlala mo ukuhlupha wes ungathi uzama ukuthi ethi ngiyahlupheka ngilala ngendlalo nalokhu umvisele enye indlala futhi hayi khona bafowethu asiboneni bantu bakamthwakazi ngiyalicela lonke umthakazi omuhle ngiyalicela likunanzelele kwinto lokhu sambeni siyevota asambeni siyevota sibhaliseni ukuvotela amacomrade asibhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbongi lapha ngisehawuroni lapha sekutswana la
Hello, everyone. Here you are, looking at Semaka. Yeah, Ziwe, four. Aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sihlala sizo sibamba ensiza siphume ensiza ematopo ke naphana kumdala igohole malaba siphume singene konapa word 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi esiliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo word 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ngilithanda thandi ngonapho mali mami sasithovi tandazani juma right yayi ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuveni uvuke kuhle ekuseni moveni kwenya edaluka liphephe bakithi COVID-19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kudlalela emzini wakho kodwa lelithanda ukuhamba linelisiphathela yonke linyakanyaka le awubakithi lalani phansi keep safe stay at warm mask up daluka moveni ngwenya edaluka mwa
Salubonani basakazi baka Studio 7 abahle nabalaleli wa Studio 7 abahle engiyabonga mani nami ukuthi ngithole leli thuba njalo nokuhleli ngizwa nje iy'ndaba ezenzeka ekhaya ngaso sonke isikhathi kodwa nathi singamaNdebele ngizophawula lapho kokuqala ngathi nathi sesathanda into zokuncenga kakhulu ozokuba ngosiyacela ngaso sonke isikhathi ngoba njengamanje ngilalela ubhuti ufamona lana hayi le ndoda vele ngathi izohlala ingelaso leso sihlupha ngoba ingathi ingulungile kakhulu awukwazi lokhu libele heye ukusiliya ma ukusiliya okwenzani ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe iyona eyayibhizi kulala abantu wayengayitsheli ukuthi ibaba ngisisela abantu laba izithupha namabhebhe ukuze bakwazi ukuthi baphile nabo nje abanye abantu abasezweni labo elikhululekileyo akula kukhululeka lapho into zokuhleli zinjalo sincenga sesikhathele thina abantu sikhathele sicashile ngapha egoli silibele siloko siyafikana nabantu befuna ukusishaya ma uthole umsebenzi bayabizani ifemu yonke uyithole sigcwele bona kodwa wena uyabuthi wena amalokali akhona lapho abanikazi bendawo bona baqashwe ubani yikho kwenzeka nasekhaya manje abantwana bezikolo izikolo babhizi bafundiswa isishona kodwa bazolifunda kanjani isiko lakibo
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela lonke izihlobo zami ngilesicelo bakithi lapha mhlawumbe lingangincedisa abantu siluhlupho lapha singumdini lapha uhlupho lolu ngolwakudala into kazihambi njengoba lisazi empilweni ukuthi kulokunzima njani uhlupho lolu siyazama ukuthi sihlanganise izimali silungise abafowethu sihlanganiseni pho heyi abanye bakhanya siyavumelana kahle ekucineni uce ukuthi umuntu wangikhona kasazwakali setshona phansi etshone phansi izithembiso zithembisile zonke kazisaphumeleli pho isicelo sami bengicela bakithi kambe bangapha khona yini abangaba lolwazi labantu abangasincedisa ngohlupho lolwesilalo ukuze mhlawumbe lathi singayenza into ezikhanyayo empilweni ngiyacela bakithi abalolwazi inamba yami ngizayifaka ngaphansi lapha ukuthi mhlawumbe lingangena kwi-inbox lingilayele ukuthi singabathola ngapha abantu abangasincedisa kulolu hlupho lolu silalo lapha. Sesizama esazama lapha lalapha, sazama lapha lalapha, kodwa yeyi kukhanya kuyihlula. Ngiyacela bakithi abalothi abangaba lolwazi ngelisincedise bakithi, mhlawumbe singadlula kulolu hlupho lolu, abangasincedisa ngemali ezingcono loba nje abakwanisa ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali, bengasinceda bakithi, sitshele lapha mhlawumbe singasizakala. Ngiyabonga.
Hawu, salibonani, salibonani kulonke kustudio 7. Ngajabula i-audio yami mayingafundwa. Eish, mina ngisuka mbheka okunye okwenzakala lapha ekhaya. Manje siyayibona imali esifake i-50 pound, siyabonga kikho konke, but into abayenza i-wrong. I-bond lingeke livuse ilizwe, ilizwe elingelamali lilizwe elinjani? Bona ube bayicabanga njengami, mina bengingaboleka irandi or idola kuke kusebenzi imali mali eZimbabwe. Ilizwe lingavuka bekhiphe lokho. Lamanje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabond engeke ajabule, endeka kusebenziswa ngamaphepha lokhu. Into ewisilizwe into ilizwe lingela mali. Ayiba ngiyajabula mali ngayibala le audio lo Mnangagwa yizo. Ah, sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe.
Awona umkhuhlane yakumeme eka sili kodwa ke abantu fanele belandele kunoko okuthiwo amamaski, gqoka amamaski, belandele konke okuthiwo ingcinga ngabe ngcono, kodwa hey hayi, into yakhona umkhuhlane onjani ongapheliyo okuhlala kuphela kuqha kule corona uphila, kodwa umkhuhlane wakhona uphile. Ah, kumbe hayi ingcinga kuzaphila, abantu bayalandela kunoko okuthiwo gqoka amamaski. Hayi, kuzaphila, kuzaphila ngiya kwesikhathi, akukho okungapheliyo. No, Maxi, kumitholotho kokuphi? Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame lokuzondana. Kwezemelika. Oyimongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuxhumana esethezwa icala lokuphehla udlame. UTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusinhlizweni yakhe ngokuxotshwa inkundleni lezi. Sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bhukula kubo Twitter. Kodwa ke into yokuqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungaphi akula lapho kungela mthetho khona. IFacebook labo Twitter bale mthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguDonald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguBhango, akukhethi lokuyana. Kodwa ke nxa ukuthi kule mthetho imigomo yabekwayo lapha ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye, akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame, nxa ukuthi uzoyisebenzise ukuthi angakhitshwa bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwa kuFacebook noma ezabekwa kuTwitter.
Manje nxa kuyikuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump, kungaba le ngozi na kumbe sekumele bisele bamxolene?
Uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena engabe waxotshelwani, kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani. Uhlupho lwakhe yi-ego, ukuzitshela kwakhe lokho asasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala. Kukati yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthiwa ye njengomuntu olama advisors akhe bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hambe uyolungisa lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi uhambe uyevulelwa. Kodwa ke uhlupho lukhona lolo ukuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lolo lovukayo lobhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kuwo Facebook labo Twitter.
Nxa kuyikuthi kaphehlanga dlame, ubona ungani wayisebenzisa kuhle na, esingathi thina ngobuciko indlela zona lezi zokuxhumana?
Inkundla lezi babugande, mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngisho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto. Nxa uthenge imota uyidriver buchapa imota izagcina kwenza ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nxa ingakulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usuhambe wajayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlala uhlawula ngaso sonke isikhathi. Umnumzana uTrump wathi eqalisa ukusebenzisa inkundla lezo wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku-updata abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi politically simi lapha lalapha lalapha. Kodwa ke ngokuhamba kwakhe eqhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu kwinto kuyasebenza waseqalisa ukuthi azisebenzise inkundla lezi njengomuntu odrive imoto edakiweyo. Wabe very reckless kakhulu enkulumeni zakhe noma ezenzweni zakhe ayezenza kubo-Facebook lakubo-Twitter okwagcina kusenza ukuthi abe sesimeni asikhangelene leso kathesi.
Umnumzana Difa wajabha iBhango Dube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelaviki elithukela.